So kuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Olamukela ngenjabulo enkulu emsakazweni owe Studio 7 ngesonto mhlaka 2 kuMbimbitho 2025 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje sihlaziya ukuthi kambe kuyadingeka ukuthi isigaba seMathebeleland lenkabazwe esaziwa ngabanye ngokuthi imthwakazi sehlukaniswe sizimele sodwa singabi ingxenye yeZimbabwe njengalokho okukhankaselwa ngabanye.
Ngoba into yonke yenzakalayo kayikasiza abantu bakithi. Determination is the only permanent solution that can redress our woes of Matabeleland for the past 132 years.
Sicubungula njalo imbono yalabo abakhankasela ukuthi kungabi lemngcele ehlukanisa amazwe akuzwekazi le-Afrika jikelele okugoqela eleZimbabwe kodwa i-Afrika kube lilizwe elilodwa.
We want a borderless Africa. We are not interested in dividing iZimbabwe. IZimbabwe is one. Asingeke sehlulwa ngamanye abantwana. We must fight to put our story on the table and not to run away.
Kwezemidlalo sixoxa lomdlali wenguqu owaye lodumo njalo odlalela amaqembu amaningi eZimbabwe kwele Melika lase South Africa umkhokheli Dube. Zonke lezindaba lesiphathelane labatsha amasiko ezeMelika lezokholo ziyalandela. Namhlanje sisungula uhlelo lwethu ngokuhlaziya ukuthi kambe kuyadingeka na ukuthi isigaba seMathebeleland lenkabazwe esaziwa ngabanye ngokuthi imthwakazi sehlukaniswe sizimele sodwa singabi ingxenye yeZimbabwe njengalokho okukhankaselwa libandla lemthwakazi Republic Party elikhokhelwa ngumnumzana Mqondisi Moyo labanye emphakathini. Ngakwelinye icele ibandla le-Economic Freedom Fighters Zimbabwe eliholwa ngumnumzana Innocent Ndibali bali lezinye ingatsha ze-EFF Africa kanye labanye abazimeleyo bathi bagqugquzela ukuthi kungabi lemngcele ehlukanisa amazwe akuzwekazi le-Afrika jikelele okugoqela eleZimbabwe kodwa i-Afrika ibe lilizwe elilodwa. Sixoxa laye umnumzana Moyo endawonye lomnumzana Ndibali onguye osungula lingxoxo.
Abazali bethu ababekuzipha balwela iZimbabwe jikelele. Abazange belwele uhlangothi olusemathebeleleni. BabeseHurungwe, babeseKaroi, babe everywhere. Ubaba uNkomo uze wasitshiya, kazange watshiya esifundise ukuthi siqhume ilizwe leli lithuthuka. Obaba bethu abahambayo ababesempini abazange bethi even after indaba yeGugurawundi bethi iZimbabwe mayiqunywe into two. Lokhu kuqala ngaye umqondisi labanye, kodwa mina I respect that. Unless elenye alternative other than yokuthi yena uthi ubiza amakhiwa ezodiscussa ngeland ye-Africa. Iland lay belong to Africans, not to amakhiwa ofuna ukwaletha okhwini bakho labobani bani. But no, Mqondisi ungayenze ngani ilizwe leli yinganekwane. Yena ukuthiwa isilwane sake sathi sesiphunyukile kwenye indawo, ubani bani wabuya wathi ayibuyelani lapho ekade likhona, njani njani. It will never happen. iZimbabwe is one. iZimbabwe is one flag esikufuna i-devolution. Umqondisi ukhuluma njengoJulius Nyerere abayibo abadifida uNkwame Nkrumah bezama ukuhlanganisa i-Africa as a whole.
Sesibuya kuwe mnumzana Moyo, ungathini ngamazwi kamnumzana Ndibali lokuthi kumqoka kanganani ukuthi kube lokwehlukaniswa lapha?
Ndibali, okokuqala ngamcina ehlala eBritain, yena udinga nezweni likaQueen. Udinga nezweni likaQueen uInnocent Ndibali. Ungaphenduli Ndibali, mina mangikhuluma mphenduli. Wena usadinga nezweni
akafomi emalathini.
Anjalo ukuthi izo inkulumo elalilazo labo Robert Mugabe. So lapho engikutsho ukuthi yonke le nto angitshela ngoba uJoshua Nkomo we are in this mess today ngendaba kaJoshua Nkomo oyengazwisisi njengabo ndibali bo my own father uthi ongazange wachona ngo 1978 wasezipaketa wasezip angikho lapha mina ukuzobhulwa ngundibali ukuzofundiswa ipolitiki ngundibali ngoba vele uJoshua kayazi
ngithe why do you insult uJoshua Nkomo
ukuyinsult umuntu akwazweni
ngingamzwanga kodwa ngiyaxolisa
I'm not going to be able to do this. Yindaba iAfrika yonke jikelele ingakhulumi yezwe i1 ithi khona bona no sifuna ukulungisa into lekathi ngoba iAfrika isantenga ntenga kulama past issues abangakorrect kahle awungeke ugijimela ukuyalungisa into ephezulu le ephansi njani isakwehlula angiphikisani le agenda yakhe eBorderless Africa in as much as like play esikhuluma ngayethu ilama facts wonke is historically correct in black and white ukuthi amazwe la ayemabili elokuqala lemashwane ladilikizwa ngo 1890 bengalwanga elethu ngo 1893 ngo 1923 12 September ahlanganiswa ngo 1953 to 1963 there was a federation eyayikhuluma ngokuthi iNyasaland iMalawi iNorthern Rhodesia iZambia iSouthern Rhodesia iMatimele neMashonaland azibambane sibe yi-1 ngo 1964 iMalawi yakhululeka from being iNyasaland iZambia yakhululeka yaba from being Northern Rhodesia thina sasala ngendaba yani yokuthi abantu ababafaye kuFederation iBritain iZambia leMalawi zanegotiate ngokufuna ukuzibela kodwa khona lokho esikufunayo uNkomo wayekhona kuma negotiations nqa wena baba uNdibali ungakwazi kwakuyinkomo kungubhanda kungubhanda uKenneth Kaunda bengu-3 these were the 3 negotiators in that federation of 1953-1963 silamazwa njengabo Eritrea oSouth Sudan namanye even ngakhesa thola inkululeko ngemuva usungitshela ukuthi into njalo kayenzakali so asithi thina boNkulunkulu to say iBorderless Africa ngeke yenzakali iSelfdetermination ngeke yenzakali ipolitics lay anything can happen anytime
ungasinika umbono wakho mnumzana Ndibali ngezizathu eziqanjwayo ezokuthi kwehlukaniswe ilizwe
yavumelana lakho ukuthi iMatebeleland has been left behind over years akutsho ukuthi sokumele siqhumilizwe because of that sokufuze ukuthi we talk more sibe able to go and put our issues in front kodwa wena ukompare amazwe kuyafiwa ngale baba igazi liyachitheka ngendaba yona leyo okhuluma ngayo so unless wena ngaw prepared ukuchitha igazi kufuze ukuthi sibe responsible as ama leaders
kukhona yini osukubonile ukutshengisa ukuthi kulemizamo kubakhokheli kungabe sokuletha inguquko kulokho okuhlupha abantu beMathebeleni
kona okunengi asisithandekile okwenzakalayo obuhle okwabe kwenziwe uhulumende siku recognize okubo okwabe kwenzakile sikhulume constructively ukuthi no comrade president said lapha thina sibona this way
ingqobe isikuwe mnumzana moyo
ngiyabonga angazi ukuthi uba kundibali ukhuluma ngokuchitha igazi ngubani uzobe echitha igazi ngoba okokuqala the same government abhiliva kiyo yalichitha igazi labantu bakithi ngo 1983 1987 ilizwe selithethwe thina kunje uthi ilizwe lela liqunywa akakwazi yini ukuthi kuze kubulawa abantu besindebele ngegugurawundi kwakutshengisa ukuqunywa kwelizwe ngoba babulawa becalisela lapho esikima khona ibhoda yethu esifuna khona eMnyathi River khonapha so ke yingaba njengoba ekhulume ngabo urunge lapho kwa-operata khona izipra lezaphu iZimbabwe yonke engakhohlwa ukuthi i-oil tank eHarare yatshawa izipra le-viscount yatshawa izipra yingaba ama-supporters esishoneni all over bona bengahla selwanga igugura unda abaselo ababe support ubaba uJoshua Nkomo konke lokhana kuyanjengisa ukuthi ihistory yakhe mbone ngani uhambe ikhuta mtshele ngathi mina ngumalawi leZambia ngo 1964 bephuma kuFederation yeBritain baphuma nge-negotiation akuzange ngichithe igazi eMalawi akuzange ngichithe igazi eZambia ngoba badila lo muntu onguye wabahlanganisayo iBritain zabantu abahlala bechitha igazi lanxa kulama elections bazakala kathi esethi babhizi balungisa uthi balungisani kathi iMathebeleland ndibole kangaka ibulawayo ngamagodi indlela yonke amakampani avalile i-industry layo ndibale nalokhulumayo kala lutho eMathebeleland ngenxa yesishona localization.
Usiqobelinga xonga mafitshane mnumzana Ndibali.
Ibulawayo ama local authorities amaninga under i leadership ye opposition. Asiyelana amaqiniso kodwa ukuthi kusengiza ndiphe mina yi leader ye EFF and mina ma advocating for expropriation of land without compensation borderless Africa. We want a united state of Africa. And as I include layo babumoyo.
Lowo ngumnumzana Innocent Ndibali okhokhela ibandla le-EFF Zimbabwe obexoxa endawonye lomqondisi Moyo umholi webandla leMthwakazi Republic Party. Yesikhangele eziphathelane lokwenzakala eMelika. EleMelika ligqibe inyanga yokunanza amalungelo abantu abansundu abahlala kulelo lizwe. Ekanhlolanja eBlack History Month, ilanga leli linanzwa iminyaka yonke njalo phakathi kwemicimbi eqhutshiweyo elizweni lonke leMelika. Bekulomunye kwisigodlo seWhite House eWashington DC lapho okwakulomongameli Donald Trump njalo komunye umcimbi kwafolwa edolobheni leCalifornia eLos Angeles kuKingdom Day Parade kuhlonitshwa umoyi uMartin Luther King owayelwela ilungelo loluntu eMelika. Umongameli Trump usanda ukuthi usekelo lwabantu abansundu ngolunye olwabangela ukuthi anqobe kukhetho njalo inyanga yeBlack History Month iqakathekile kakhulu. Asizweni egcizelela lokhu.
Pay tribute to the generations of black legends, champions, warriors, and patriots who helped drive our country forward to greatness. We love you all. We're going to work with you. We're going to make America greater than ever before. We're going to do it together.
IBlack History Month yaqala ukuthakazelelwa kusukela ngomnyaka ka-1976. Luyalandela uhlelo lwabasakhulayo.
Siyalamukela kusigaba sabatsha. Igama lami Mutaba Kancube. Namhlanje sixoxa lonkosazana Chiedza Mlingwa ngomhlangano osanda kugcitshwa owabatsha owe SADC US Exchange Alumni obuqhutshelwa eVictoria Falls.
Umhlangano lo esikuyo eVictoria Falls kuthiwa yona yi-United States Southern Africa Exchange Alumni Summit. Ngumhlangano okuqala i-summit leyi imithing enje. It's an inaugural meeting yokuqala ekuthi yenzakale lapha eVictoria Falls. Ihlanganisa abantu asebeke bahamba kuma-US funded exchange programs abasebayenza ama-programs laba aqeda. And it's not just one program, ama-programs ahlukene. Kulabanye abavela kubo Fulbright Foreign Students Program, kulabanye abavela kuze Hubert Humphrey Fellowship, kulabanye abavela kuMandela Washington Fellowship, lamanye nje amaningi ahlanganisela ama-regional chapters awe Young African Leaders Initiative abesemazweni ahlukene kodwa asesifundeni se-Southern Africa.
Umhlangano lo obuthanise amazwe amangaki njalo bekukhulunywa ngani?
Kulama countries ayi-10 arepresented avela from the Southern African region. Injongo yomhlangano lowo ngeyokuhlanganisa abantu abahlukeneyo abayenza ngezinto ezihlukeneyo, abanye baku-business, abanye baku-STEM, abanye baku-the civic state, abanye the private sector, abanye labo ngama-entrepreneurs, ama-innovators, you know, kuhlangene nje abantu besenzela ukuthi sibonisane nje ngama-global challenges and being able to come up with local solutions to these issues. Sibonisana sonke sinikana ama-different viewpoints.
Ungathini kulabo abangakaze baphatheke kulezi nhlelo?
Akekho ukuqala nxa ulapha eZimbabwe ngalikhuthaza kakhulu ukuthi lihambe kuFacebook. Abantu abaningi balamafoni bakhona ukuthi bethole nje even idatha elincane lokuya kuFacebook nxa kukwanisela. Ni-follow i-page ye-US Embassy Zimbabwe lizabona bayaphosta kakhulu, bahlezi bephosta uma ngabe ama-applications evulekile for ama-programs lawa. Bayakutshela ukuthi okay, ama-applications evuliwe, into ongahamba kiyo ukuthi apply leyi, hambe uyekhangela uma ngabe ulayo i-criteria eyenzayo ukuthi ukhone uku-apply. And okunye afuna ukukhuthaza abantu ukuthi bengalahli ithemba. Omunye umuntu usengacabanga ukuthi mhlawumbe yena ngakafiki at a point empilweni yabo engayenza ukuthi ebe recognized by ama-programs ayenza abantu ukuthi mhlawumbe baphume besiya kwele-America or kumbe besiya-stada kumbe besiyafundiswa ngokwe-leadership kwamanye amazwe. Ungalahli ithemba lapho okhona wena nxa une-personal leadership journey yakho, kumbe nxa ungumuntu nje ole-passion for change, for community development, ungumuntu andayo ukwenza izinto ezithuthukisayo umphakathi. That's all okufunakalayo nje into eqhakathekile ukuthi ube le story esi compelling story esi ngakwenza ukuthi si ube unique mangabe uphakathi kwabanye abantu njalo umhlali zama even ngaphela kokuqala ungayitholi ungalahle ithemba kulabanye abahamba labo umuntu ekhuluma ukuthi ngazama ka 5 ungaze ngathola opportunity ngaphela kwe 6 for the 6th time for the 6th try so hlali zama uzama ukuapply for izinto lezo ngalahle ithemba uzama ukudinga lo associate labanye abantu ongabubazi asele beyahamba bekufundisa ukuthi hayi mina ngathi ngaapply ngaphumile ngoba ngenza lokhu 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 lokhu
labo abaphathe kunhlelo lezi ungathini kubo
nje ngizama ukubakhuthaza nje ukuthi wezikhathi siyakwazi ukuthi kuyake kwenzeke kube lama challenges ngoba sometimes akuzwe kutholakala ukuthi wonke umuntu obuya lapha abe funded kodwa nxa ukhona ukuthi ugcine nje imali dzana nje encane ukuyisave kwenzeke ukuthi nxa sekuyi next year lanxa ungabuya ngalonyaka next year kuyabe kuyi annual fee uyabuya lawe ube part of ama programs ngoba uyahlanganisa labantu umuntu osengakunceda ukuthi uhambe to the next point of your life through ukunetworka bathi njalo abantu ukuthi your network kwezisikhathi kuthatha ukuthi ube kwazi the right people ube phakathi kwe-the right audience ukuthi izinto ozama ukuthi ziphumelele empilweni yakho ziqhubekele phambili
kusigaba sabatsha namhlanje besikhuluma lo nkosazana Chiedza Mlingwa ophatheke emhlanganweni wakuqala owe-SADC US Exchange Alumni Summit asihlanganeni ngesikhathi esifanayo ngeviki ezayo olivalelisayo ngoTabo Kancube ngise Washington DC
yesizwe eziphathelane lamasiko
sigcina amasiko
akwethu
kwenza umasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke lilami umthembo sithembayo uGibbs Dube ngilenduna ubaba uPhuyane khona ngaleke eKezi baba Phuyane linjani baba
yaphila linjani ndu
yes sike sixoxeke ngamasiko baba siyabona ukuthi amasiko amaningi ungazani achabalala nxa sikhangela futhi khona ngapho duzani lani kule njelele lezi ndawo ezihloniphisayo zonke lezo kambe ukuthi kusalandelwa isiko lakudala lokuthi kwakuvele kugcinwa njani njalo kuphathwa njani
umbuzo ongibuza wona baba ubanzi ngendlela eyisimangaliso sokuthi ingxenye ngingedwa ngeke ngenelise ukuphendula kodwa ke injelele ilembali yayo siyakwazi ukuthi kufika kwenkosi umzilikazi kamachobana wayithola ikhona injelele njalo wabahlonipha labantu ababekhangela injelele ngoba yibo abayikhangelayo ngaphansi kwakhe umbuso waze wachitheka umbuso lanxa esedlule kwakulabantu ababevele beyikhangela lakhathe sikhonapha thina sizinduna zakuya nale ndawo injelele sisalandela khona kukhanya okwakusenziwa ngobabamkhulu ukuthi kuyayiwa kuyevulwa kuyekwenza imikhuba yonkeukuthi sokuzalinwa uyiwe usiyachinswa uphinde uyiwe njalo sokusiyavalwa so yikho esikulandelayo njalo abantu abaya khona injelele akusibantu makhaza ngabantu abavele bazalelwa kuleyo muli ephatha leyo nkezo yenjelele lasenjelele khona labantu abaphetheyo yibo labo bantu ababevele bephethe siyithola injelele isizukulwane zabizo eziphetheyo yikho esikwenzayo yebo phela kungalahleka okunye lapha nalapha ngoba siyakwazi ukuthi imbali yakithi ayiveli ngabhalwa phansi ukunye ukuhamba kulahleke kodwa hhayi umkhondo yiyona lo indlela sizama ukuthi sihambe kuyiyona leyo lanxa imiva ngasihlaba nje endlela
libona ngazani isiko langikhona leli lokuya khona ngale njelele liqhutshwa ngemfanelo yini njalo abantu abasakhulayo bayakwazi ukuthi injelele kuyini vele
esiweni ukuqhutshwa kwalo ngendlela esikwazi ngayo sikhonjiswa yibonabo bavele babekuphethe ngicabanga ukuthi sizama ukulondawona lowo mzila yebo phela amaphutha khona ungabe kukhona okunye ukuhamba uhambe kulahleke ngabe kusahamba ngendlela abanye baze betsho lokuthi hayi enjelele phela kwakuyiwa abantu babequma ngezinyawo kodwa phela anti kwakuwudala zazingekho ezinye indlela zokuthi abantu bangahamba ngcono asisinxa sokuthi abantu bahambe ngezimoto ngibona ngathi akukho okulahlekileyo ukuthi nje abantu kufanele bevumele ukuthi siguquka lesikhathi kodwa singalahli ukuba yithi bethu and then sesibuya lapha uthe wena abancinyane kulo mkhandlu phakathi kwabancinyane labadala ngicabanga ukuthi thina njengoba uholi besigaba bekwezigaba ngekube ngaleyo ndlela kumbe abazali babantwana kufanele sikunanzelele ukuthi entweni zonke esizenzayo eziphathelane lobuntu bakithi abantwana singazisa abathiya ngaphandle ngoba abantwana yibo kusasa yasona esisizwe esiyiso xa sebesele sebewoda kuzalahleka siyakunanzelela kathi sikhona kathi singamakhosi ukuthi ukhona okunye esingazange sikuthathe kuhle kubomkhulu kumbe kubokhokho bethu ungazange ufike ngendlela ngenxa yokuthi kulobuqhelelano okukhona phakathi kwabantwana labantu abadala so kufanele ukuthi sizame ukuthi umkhandlwana siwunciphise utawanto na basondele ngasi senze sikwenza sabantu abadala abantwana bebe seduzane angithi sekwazi ukuthi kudala inyanga okuthiwa ivelile udlawo lwayo omunye umuntu wayebona ukuthi yenza njani ukuze kumhla esehambile into leni ngase yalahlekisa isayiqhubeka nasekuphatheni kwezamasiko ngicabanga ukuthi kufanele kube yilo into ngasiphathisa kakhulu ukuthi isizwe singalahlekelwa yibuyiso kubaso
osokonakele okunenge induna kulungiswa njani
ukuqakathekile ngibona ukuthi sikususele emkhaya ikakhulu nxa sikhangele ekukhuliseni abantwana ukuthi bazwisise ukuthi thina siyisizwe esinjani nxa abantwana bangazwisisa emakhaya nxa sebesize esigabeni kumbe sebehle ezikoleni ukuza kwangcono kubabalisi singaqali kubabalisi besibuyele emuva khonapha ngakunika isibonelo ngokuthi namhlanje nje besilabadala lapho bezeyiphiwa imizi bevela ezigabeni zayo beze enduneni sithole kulo muntu ovela kwesinye isigaba umuntu ongubaba othethe esigabeni sakithi ethi yena uzocela umuzi esigabeni sakithi kanti uzwa ngapha ukuthi indoda yenda angithi nasikhalela ukuthi owakithi nxa esethole umuntu wesilisa osemvele wamlobola kufanele ahambe aye kibo kamyeni wakhe kuyakhwa khona le kodwa simze size kwakha ngapha so kuyalahleka kwinto wakhona kufanele ukuthi sonke sikuqaphele ukuze kusasa abantwana bazazi ukuthi bangobani hayi khona ukukhuluma kodwa ngezenzo
hhayi siyayibonga induna uNgwenyama Fuyana sibonge kakhulu induna ungathelela kusasa ba
hayi siyabonga baba
ye olivalisa lamhlanje umthembo sithembayo uGibbs Dube lalani uhlelo olufanayo ngeviki ezayo
le yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington.
Kuhlelo vuselela umoya lamhlanje silomfundisi Thandeko Zintimkandla
sekube kuhle njalo bana sihlanga ukuvuselela umoya zihloko zabantwana benkosi siqhubekela phambili sikhuthazana ukubana impilo yethu ibe ngcono nxa sisesekhona emhlabeni sibonge lethuba lokuthi uNkulunkulu siphile ukubana sibe ngabaphilileyo lanxa singabe sezibhedlela kodwa sisezwa ilizwi lakhe kuba yisibusiso lokho sithe sisigcinana ngesikhathi esedluleyo esibale incwadi kaMathewu 11:28 lapho ufundeka khona siphansi nje kufundeka kanje zanini kimi nina nonke enikhatheleyo nenisindwayo mina ngiza kuniphumuza bakithi izihlobo zami namhlanje ngithanda ukuthi ke sikhangele onke umuntu ongabe ukhona yewe emhlabeni nxa sisaphila kukhona esibona kungasifanele singafanani labanye abantu kuvele kunjalo kwadalwa kunjalo kodwa ke engikwaziyo ukuthi lowo okuthiwa ngumuntu angaba ngubani angaba ngu-king inkosi yamakhosi angaba ngu-executive president angaba ngu-cabinet minister angaba yini abe ngu-general manager abe ngu-managing director abe ngu-chief executive officer abe yini ngisho lelo gama angabizwa ngalo ngesikhundla alaso uyasindwa laye ngoba ngumuntu wenyama kakuchiwo ukuthi zaneni kimi lina lonke abampofu zaneni kimi lina lonke elingafundanga zaneni kimi lina lonke elitheni lithi zaneni kimi lina lonke yibo buhle bukaNkulunkulu ubona lokho kakhethi kabandlululi bakhona abantu benyama abanjengami lawe kasilutho ukubandlululana ngemihlobo ngezikhundla esilazo ngemfundo esilayo ngemali esilayo ngokuma kwemizimba yethu sibandlululane kodwa uJesu uthi lina lonke zanini kimi lina lonke kabizi bona bembaqambileyo ubiza wonke umuntu ubiza labo abathi bakhulu yebo kambe siyabakhuphela izingwane esephule amazonga nxahlana labo kodwa labo bayasindwa abanye babo baze basindwe okwedlula thina nje abantu abathi singonjwadi ngoba nanxa ukhona usemehlweni abantu ongumkhokheli lesikhundla esikhulu isikhundla leso abanye bahamba besithwele kodwa ukusithwala khonoko okubasindayo umuntu azaguquke lokuba umuntu abanye kabasafinyelelwa sebehanqwe yilaba ababavikelayo eyisihlobo sakho selihambelana bona kachana kanti bona bufuta bakhula abanye kabalali baceba amacebo ukuthi mhlawumbe izinto zibe ngcono kube kanti abanye kabalali ngenxa yokuthi bacabanga ukuthi abanye abantu bafuna ukubephuca lezo zikhundla uNkulunkulu asenzele kahle ke asinike inhliziyo yokubuyela kuye sikwazi ukuthi akulani ukuthi singobani ungaba ngumongameli omkhulu womhlaba wonke ube yini wesatshwe igama lakho linyenyezwe lingakhulunywa kakhulu uhlale nxa ungavele nje ukhwehlele kancinyane uhlala lo dokotela usemoya uzokujova uzokunika amaphilisi kodwa ukusalayo ukuthi nxa umuntu wenyama lawe uyasindwa ukhathele ngezakho ngoba wadalwa wafana lalaba abanye abantu lingehlukanisa izikhundla lingehlukanisa amandla asemhlabeni okusalayo umuntu labonabo-ke engithi abazithi bakhulu kabakwazi ukubiza igama likaJehova izikhathi zonke bayabizwa ukubana kababuye nxa besimba imiphefumulo ingabe yini bakhathele badiniwe uJesu uthi labo kabeze kuye bakhokhele baphathe hambani uNkulunkulu emthwalweni uzalisiza asikhuleke babathixo engcwele phumuza abantu bakho ikakhulu labo abaphambili emabandleni nangaphandle kwawo ngenxa yokuthi badalwa ngomfaniso wakho badina usizo lwakho ngoJesu ngiyakhuleka amen.
Sibonge umfundisi Thandeko Zintimkandla ngohlelo vuselela umoya. Asibeni sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Yimi uNtungamile Nkomo.
Kwezemidlalo. Namhlanje sixoxa lomdlali wenguqu owayilodumo owadlalela amaqembu amaningi eZimbabwe kwelemelika laseSouth Africa umkhokheli Dube asizweni exoxa lentathela izindaba yestudio 7 uEzra Chisa Sibanda.
Umkhokheli Dube Chisa wamagama esadlala inguqu asizweni elonda imbali yakhe.
Ngazala mhlaka 18 June 1983 ngizalwa nguMain Dube loPaulin Biwi. Ngazalelwa koBulawayo kodwa ekhaya ngiphuma eLwagwelu eJonkola eChabalala lasesizinda ikulapho engakhulela khona. Ngafunda eMahlabezulu Primary School ngisuka lapho ngayafunda eGlogo High suka eGlogo High ngayephumula suka ePhumula High ngasensiya eMzilikazi High.
Ukudlala umdlalo wenguqu wokuthanda semncane uDube edlala ibhola lamaphepha
ngeminyaka engu-4 ikwenziwa ngubaba wayitshala ukungithatha ngisiyabukela ibhola i-Highlanders FC idlala kusadlala oWilliard Khumalo noMercedes Sibanda aqalisa kuTshabalala Pirates kuma-juniors ngabe sensiya kuDunlop Juniors ayeseluveve yikho lapho ngase ngabonakala khona sengisiya kuma-Highlanders Juniors ukhotha uBenjamin Moyo.
Tshela abalaleli amaqembu wonke owadlalelayo mkho.
I-Highlanders FC ase ngisuka ngaya e-US lapho engafika ngadlala khona i-New England Revolution adlala le Chicago Fire. Ngasuka lapho ngabuya ngayadlala eGoli ngidlalela iMazulu ngase ngiphenduka ekhaya ngayozodlalela i-Chickenin adlalela FC iBlawe City ase ngisiya ku-FC Platinum ase ngiphenduka njalo futhi ku-Highlanders.
Esadlala inguqu umkhokheli ungomunye wabadlali abalutshwana abanqoba bathatha inkezo eziningi lamaqembu abawadlalelayo.
Ngawina ama-Premier League angu-6 ngabe ngawina e-7 ngabe i-Chickenin yanika e-7 ngawina i-SIFA Cup ngawina i-Independence Cup ngise-America ngawina i-Super Cup ngiphendukile lapha ku-FC Platinum ngawina ama-Super Cup amabili game ngayengasoze ngayikhohlwa igame ye-experience esidlala i-Champions League lapho esadliwa khona 1-1 engahlodla khona i-Heta
esethethe umhlalaphansi wabumba iqembu lakhe lezenguqu ukuthi athuthukise abasakhulayo labo bangene kulo mdlalo.
Umnikazi weqembu okuthiwa yi-Zebra Revolution FC ngayiqasa ngo-2015 isihle amaqembu aqala ku-under 11, under 13, under 15, under 17 le senior team ku division 1 si empower abafana laba abancane ukuthi labo singabafundisa sibafake endleleni le yokuthanda ibhola lokuthi sibabonise ngempilo. Abafana abancane lezi nsuku bathanda izidakamizwa utshwala lezo zinto ezibisela kakhulu abafana abancane.
abaningi abakwazi ukuthi uPrince Dube umdlali wenguqo lodumo odlala iHighlanders Bosso osedlala eTanzania ngumfowabo kamkhokheli njalo bazala baba lo mama munye ngemayelosito 7 ikhamu lomunyezo Jesus Bani.
Siyabonga Israel. Abangenelisanga ukulalela uhlelo lwethu lilakho ukuya ebulenjini kukheli ethi www.voanews.com. Olivalelisayo yimi usithandekele Mhlangano ngisithi asidibaneni njalo kusasa. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.